sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ile lapha mina lami njongo msekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault, but sembone lapha na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no. Le imsebenzeza no-PF le.
Kuchiswa isakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuri. Le ndlu kakhansila waleli bandla ekuwadzana kudlakela olunakanelwa ukuthi ngolwezombusazwe.
Iproblem esifisana layo ukuthi omama sebe ku-ground, omama basebenza, asilast emili, asilani, nalabo mama mamana baphiwa bangu-5. Kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngaphi igolide labo, into esingayaziyo. Iproblem esifisana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela Coronation Aid.
Umbukiso wezokwemba oyimine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Njalo uzulu weZimbabwe uchayela ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano okukhuthaza izifundo ze-science, i-technology, engineering, le-mathematics, owe-First Global Challenge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udlakela lwezombusazwe lukhanyaso luqalisile phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kulandela ukuchiswa kwesakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuri. Kubhidlizwe njalo impahla engena kumakhulu ayisikhombisa emzini kakhansila kaward 38 ekuwadzana lamhlanje emadabukakusa. Kuvika uMavis Gama.
Bezithithibele iziphathamandla esebenza kule ndawo yeDuriro Bar ekufikeni kwentatheli zendaba kuzabona umonakalo. Umqondisi wale ndawo umnumzana Vengesai Mutsuri, indodana yomnikazi, ulandisa ngokwenzakeleyo.
We were in touch with one of the other guy who was on the duty. He said he saw
sixhumane lomunye wabekade besemsebenzini ngesikhathi lokho kusenzakala. Uthi ubone imota yohlobo lwe-Mazda B50 ebingela nombolo njalo ithwele abantu abedlula abayisithupha.
Kusehlakalo sokubhidlizwa kwempahla emzini kakhansela kaward 38 umnumzana Wilton Janjasi ekuwadzana, kudilizwe uthango lwe-jurawall lamafasitela endlu yonke okubiza amakhulu ayisikhombisa amadola ukulungisisa. Ukhansela Janjansi uthi ucabangela ukuba abenzele umonakalo emzini wakhe kungabalandeli bezanu PF akade befuna ukuzamthumba kodwa kwehlula.
If they were thieves, otherwise they could have stolen something.
Ngabe bekungamasela bebezatshontsha yiloba yini, bebefuna ukungena phakathi endlini. Ngicabangela ukuthi bebefuna ukuthatha mina kumbe ukulimaza omunye umuntu.
Lezi zehlakalo zombili zisolwe kakhulu ngabalandeli be-MDCT lozulu jikelele, okubalisa umnumzana Jeffias Moyo.
Nxa sokukhulunywa kusithiwa khona into zezano izano PF iparty e-violence yikhona lokho. Ngifikile lapha mina lami njongo msekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault, but sembone lapha na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no, le imsebenzeza no-PF le.
Umoya ethi kumchayisa ngovalo lokho osekusenzakala, engazi ukuba kuzokuba isima kanjani kusukela khathesi kusiyafika ukhetho luka-2018. Udlakela seluqala khathesi.
Aso masela ngoba kuthiwa khona abantu abangena lapho bathatha benimali lotswala baqalisa ukunatha utswala and then abese bechisile ukuzindle
abanini balempahla bobabili baveza ukuba baye bayamangala ngalezi zehlakalo emapoliseni imizamo yokukhulumisana namapolisa yehlule ugcingo lwesikhulumeli sawo usenior assistant commissioner unkosikazi Charity Charamba belungasatshelwa kwaba ngesifanayo lakunkokheli yezanupf obona ngokuqhutshwa kwenhlelo uDr Ignatius Chombo engadobhi ucingo lwakhe lezi zehlakalo zombili ziza ngemva kwezinye njalo ezimbili ezehlele abebandla le-MDCT lapho kutshiswe khona imota yohlangothi lwabasakhulayo kanye lenye indawo kasomabhizimusi yokuzijabulisa ongukhansila laye emzini wekhuwatsana ngabacatshangelwa kuba ngabezanupf ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
umbukiso wezokwemba ezabo manjinela kanye lezokuthwala kwabantu oyemine entra uqalile kobulawayo lamhlanje lo mbukiso oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu abesifazana abaphatheka kubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi bayahlukuluzwa ngabesilisa kubika unompumelelo moyo
umbukiso walonyaka wezokwemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain njalo ukhangelele ukuba lemihlangano emithathu ebalisa owe Women in Mining Breakfast Meeting oqhutshwe lamuhla owe Mine Conference lowenhlanganiso ezibona ngokwemba iZMF Small Scale Miners Conference ubusugqitshwa ngomdlalo wegolf ebulawayo golf club Namhlanje omama abakubhizimusi lokwemba abazange banikeze umsekeli kamphathi ntambo obona ngezokwemba umnumzana Freddy Moyo ithuba lamazwi okumbambatha bethi bakhathele ngabesilisa abakuhulumende labazimeleyo bebakhuthaza ukuba abaxwayane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana bebathathela imigodi yokwemba ngemva kokuba sebetshale imali Unkosikazi Shila Sidambe usomabhizimusi uthe into embi eyenzakalayo.
Mina ibizo lami nguShila Sidambe. Into le ayilunganga kakhulu. Umama nguyo ophethe i-economy. So ukuthi umama hlukuluzwe, hayi asikuthakazeleni.
UViolet Nyoni uthe lenkabazwe kuyafana omama abakwezokwemba bayathathelwa ngabesilisa ngendlela eziphansi lapho imayini ingavalwa udaba selusedale amapholisa ayaqala ukwemba ebusuku luthi udaba lungaphela edale kutholakale kungasela okungenjiwa
omama esemayini bayahlukuluzwa sibili ngawa ngazuzi imayini yabo basephakathi bekugebha sebebuya obaba kumbe ubani masithi wena ngiwobanikazi bemgodi sokuba le dispute ngaba ngathi sekuba le dispute sebesenda amapholisa angasenda amapholisa stop operation
Nkosikazi Mebhu Ndlovu utheba lomgodi eHope Fountain lakho kulodubo amaphepha okuba lemvumo anyamalala eMines Office bayagebha baswele ukuthi liyegigwa kuphi igolide kodwa umphathi ntambo umoyo laye uzibonele uhlupho olukhona
iproblem esifisana layo ukuthi omama sebeku ground omama basebenza asilast stamp mili asilani nalabo mama mamana bayiphiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into singayaziyo iproblem esifisana layo sicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela coronation aid
ezokwemba eZimbabwe yizo eziletha imali eningi ezweni Lisiya chona ilanga lamhlanje amankampani afika ikhulu lamachumi amabili i-120 ebeyenelise ukubukisa. Phakathi kwababukisayo angamachumi ayisithupha lambili ekhulwini 62% asuka eHarare kuthi angamachumi amathathu ekhulwini 30% asuka kobulawayo kuthi amanye asuka endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umbukiso walonyaka ogcwele imitshina emikhulu yezokwemba ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni ngolwesine kusasa ngumphathintambo obona ngezokwembiwa umnumzana Walter Chidakwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe sechayele ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano wokukhuthaza izifundo zescience, itechnology, engineering lemathematics oweFirst Global Challenge ophele izolo eWashington DC khonapha eMelika. Lanxa iqembu leli lingatholanga sicoco, lidlale kuhle kakhulu lanqoba emidlalweni yalo emihlanu phakathi kweyisithupha, njalo liwise amaqembu angamazwe athuthukileyo agoqela eleRussia lelemelika. Phakathi kwamazwe alikhulu elilodwa lamachumi amahlanu lasikhombisa, iZimbabwe iqede umncintiswano lo ile miklomelo edlula kancane elikhulu i-116, njalo ihlezi kuzinga lamachumi amahlanu lasithupha. Umncintiswano lo ubungokusebenzisa ama-robots ukwehlukanisa okungamabhola okuthize kusiya ngemilayo yomncintiswano. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi labo bayaziqhenya kakhulu ngendlela abantwana laba abatshengise ubungcitshi babo ekusebenziseni ama-robots.
Sithanda ukuthi sitshayele ihlombe labo bafundi ngomsebenzi omkhulu ongaka wokuphakamisa isizwe kanye betshengisa ubungcitshi, kanti njalo befakaza ubunotho bezemfundo kuleZimbabwe lokuqakatheka kwazo. Sibuye sitshayele ihlombe umphathintambo wezemfundo eziphezulu uJonathan Moyo ngokukhuthaza ukuthi ugatsha lwe-STEM luqhutshekelwe phambili.
UNdlovu ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqinise izifundo zama-sciences ezikolo, njalo abafundi batholiswe konke abakudingayo. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, laye utshayele iqembu leZimbabwe ihlombe.
Sibatshayela impululu kakhulu abantwana baseZimbabwe. They came and shined here in Washington DC. Basirepresenta kuhle kakhulu njengamaZimbabweans. Into abayenzileyo, bafika lapha bawina, badla ama-Americans, ama-Russians. Benze kuhle kakhulu abantwana baseZimbabwe.
NjengoNdlovu, uNcube ukhuthaze uhulumende ukuthi ethuthukise ezemfundo ukuze abantwana baphumelele ezifundweni zama-sciences le-maths.
Siyabona kakhulu ukuthi ngabantwana abakhaliphileyo and i-technology iqakathekile le Mr. Nkomo. Ngani ngoba uyabona ukuthi khathesi in the 21st century everything has just become apps. Yonke into nje singama-apps okuthi new technology yiyo esenza ukuthi khona impilo zethu zibe ngcono. I-future yethu thina siyithembele kibo bonabo abantwana abafike bashayinela izolo benza into enhle kakhulu emangalisayo lapha e-America. So yibe sibathembileyo ukuthi khona bethuthukise iZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe belilabadlali abayisishiyagalombili abavela kuma-high schools achiyeneyo, labaqeqeshi ababili ababalisa uNkosazana Aretha Mare loCharles Matanga. Iqembu elinqobe laqeda lisesiqongweni ngebelimele izwekazi lase-Europe, lona elithole inkezo yegolide. ELePoland liqede lihlezi kuzinga lesibili, njalo lithole isiliva, kwathi ele-Armenia belikuzinga lesithathu njalo lithole ibronze. Ngomnyaka ozayo umncintiswano lo uzakwenzelwa kwele-Mexico. Uzaqhubeka usenzelwa emazweni achiyeneyo eminyakeni elandelayo, njalo silethemba uzafika laseZimbabwe. Kula. live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokulwisana kwabatshayeli bezimota abathwala uZulu amateksi kanye le-Uber kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi sokufunyenwe indawo okwabulawelwa khona abantu edolobheni le-Mosul kwele-Iraq. Lo bunye ubufakazi obuveza ukuthi amasosha kahulumende ayebulala abantu mahlayana ababebaleka impi labe ISIS. Abacubungula ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Myanmar ebulale abantu abedlula ikhulu 122 abakade bephakathi bathi lingozi yabangelwa kungami kuhle komkhathi ngalelo langa. Indizamtshina le inyamalale ngenyanga edluleyo, abahlengi bazothola izihlephu zayo lezidumbu zindenda elwandle ngemva kweviki. Lamhlanje kohlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Aloyce Ndlovu ongumtshayeli wamatekisi e-Uber kwele South Africa kulandela udlakela oluphatheke phakathi kwabatshayeli laba bebanga abantu laba matekisi ale mitshina yamamitha.
Hey, bathwalise nzima amatekisi amanye lawa, bathwalise nzima impela.
Lina libaningi okunganani abe Uber?
Sibaningi kakhulu ukudlula bona laba amanye amatekisi afika maybe 10,000 sayifika.
Bona abavela eZimbabwe banengi okunganani abayenza umsebenzi we-Uber?
Ngathi nje i-90% ngabasekhaya.
Okay, ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukwenza ukuthi kube lo kungezwani khona?
Bathi bona ngokusho kwabo sibathathela ama-customer, abasena ama-customer. Sithi Uber yangena laba ama-customer sesawathatha, abasatholi imali kona.
Khona kuliqiniso na?
Akusiyiqiniso ngoba phela i-business yena ine-competition. Yabo. So ama-customer ngeke siwaqedise, siwaqeda kanjani ama-customer ngoba bebaningi kangaka. Kwathina nje ubona nje kube kubabhizi ukuthi kuthiwa iy'moto ziyaze zisherakale ezi Uber zingatholakali. Kuze kuqashe nabo evisi ezinye iy'moto zama-private kube ukuthi imoto azitholakali. Bona inkinga abanabo abanayo ukuthi iy'moto zabo abahamba ngazo asiy'moto ezisesimweni sokuthi ama-client angazijabulela, ngoba iy'moto zabo lezi abahamba ngazo ugcina wena ungumgibeli ubancedisa ngokuyiphusha ukuthi zistarte. Amasasela khona ufuneka uwakhuphule ngezandla. Yanasele yiyo lento eyi-problem kubo. So baba nomona umona nje abanawo.
Usule sikhathi esinganani usenza umsebenzi we-Uber lo?
Senginabo 1 year 6 months.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abangabatshayeli kodwa bengela zimota besebenzela abanye abantu, kanti vele ku-Uber kuyenzakala yini lokho?
Ye, ma ungenayo imoto uyakhona ukusebenzela omunye nawe uzowuphakame. U-Uber kahle kahle ukreator imisebenzi, nabantu abantu abawucreate umsebenzi. Ma unesikhathi esithize Uber kuba lula nawe ukuthi uthole eyakho imoto uzimele wedwa. So ukuze uqale labantu uqala ngokuthi mhlawumbe usebenzele omunye umuntu ulungise zakho izinto.
Manje sizwa kuthiwa khona abanye sebesesaba ukufika kwezinye indawo elisebenzela khona, kuliqiniso yini?
Yebo, kunendawo vele singasafiki kuzo ezama ama railway station nendawo la okuphuzwa khona. Abantu laba sebeze beqashe laba bantu abangokuthi bayisiphekele nje bayilalela esitaradeni babhadale leyo mali abazibhadalayo babanikeze nalawo matshi ukuthi masiqhamuka bashaye imoto yakho ngamatshi.
Manje pho sekusebenze kanjani nxa kunje selisebenza lisiya nga?
Nawe sukhetha ukuthi hayi ngifuna ukuya endaweni ezinabelungu kuphela ezinginabantu abamnyama la engathi ngizosebenzela khona. Kanti kodwa ama-client wethu phela agcwele yonke indawo. Kuyafana nokuthi manje noma ungaye ebalungwini bakhona uzofika ulayishe umuntu akusekhona le phakathi akunabantu bona abalwayo. Uthi ufike uwehlise umuntu bahle bakublokhe babambe izivalo zakho bakuthathele nefoni yosebenza ngayo. Mina sebengithathele amafoni kabili konke.
Umnumzana Alois Ndlovu ngomtshayeli we-Uber ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eGwele South Africa. Iparlamente yakwele Botswana ikhangelelwe ukuphuma lomthetho oqondisa ukuthi izibotshwa zakwamanye amazwe okugoqela ezeZimbabwe zibuyele ukuyaqedisa ukupika emajele emazweni azo. Kulabe Zimbabwe abedlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele akwele Botswana sikhuluma nje. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi ntambo wezomvikela kwele Botswana umzana Shokhati ukhayindele ukwethula edalele parliamente udaba lokuthuthizwa kwabasemajele phakathi kwamazwe alezivumelwano. Idalele parliamente likhayindelwe ukudlulisa lolu daba lube ngumthetho ozabona amazwe entshintshana izibotshwa zibuyela emajele asemazweni azo omdabu. IZimbabwe kanye le Botswana zaqala ukukhulumisana phezu kwalolu daba emhlanganweni wenziwa iminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili owe Joint Commission on Defence and Security owenzelwa eVictoria Falls nyakenye. Ukhathi uke watshela iStudio 7 ngaphambilini ukuthi ukuthuthiswa kwabantu basemajele kwenzelwa ukuthi babe seduze lezihlobo zabo njalo kwehlise isisindo sokugcina izibotshwa kwelinye ilizwe.
Members they talk about those things that they can cooperate on.
Njengamazwi akusadak singakhulumisana ngendaba ezifana lalezi. Njalo lokhu kwenzela ukuthi wehliswe isisindo kulizwe eligcine izibotshwa. Ukanti kwenzela njalo ukuthi izibotshwa zibe seduze lezihlobo zazo.
Ababale ngezomthetho abafana legqwetha umnumzana uMathinti ngake bathi kweneliseka ukuthi izibotshwa zisuswe kwelinye ilizwe ziyepika kwelinye kodwa kumele ilizwe abakuya kulo lenelise ukwamukela lezi zibotshwa.
If they do bilateral agreements then it's possible.
Bangenza isivumelwano kweneliseka kodwa kulakho ukuthatha isikhathi eside. Kumele ilizwe lapho okuya khona izibotshwa libe le ndawo eneleyo emajele ukwamukela lezi zibotshwa.
Ngaphansi kwesivumelwano esizangena izibotshwa kumele zibe ziphuma elizweni elisivumelwano lelo Botswana ukuthi bathuthiswe babuyele bayiqedisa ukupika kibo. Kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele eBotswana. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Kunengi okwenzakala emizini kwabendileyo. Kuyatholakala amantombazana ahlala labo dadewabo abendileyo abagcina bekhanga amadoda ukuthi aye labo emacansini. Le imbono kamnumzana Ezra Chisospanda umsakazo lodumo ekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxene elilethu lelwa enkundleni yeFacebook. Ngugibs Dube weStudio 7. UEzra uvumelanelo noMathemba Nyathi kanye lomnumzana Bhekisipho Mahlangu ukuthi akulunganga ukuthi osibali bathandane lamadoda abodadewabo. Asizweni bexoxa loGibs Dube weStudio 7 uManyathi usungula lingxoxo.
Isibali zohlale ngusibali kodwa
akuphelele kubeni ngusibala elikhani ukusibala othuzeza sokuthiwa sibala kumbambisana rende sibali ini hayi ngokombono wami mbona inganakukho right ngoba ngiyabe sengingani angisekhofe usisi wami oshakise ngusibali ba usisi angashona maybe nakho angeke ngithi a-represent ngingaya ngidulela usisi abantwana but nakho kuya ngokuthi ngisesimeni esinjani but ngenye indaba nje leyo engaliba nzima yani
baba mahlangu nanto udaba lapho
into mina engiyibonayo ukuthi usibale kumele ngimhloniphe akumelanga ngidlale duze kwakhe sengathi manje sengingameze ngimeze unkosikazi kumele ngimhloniphe ngoba angifuni ukuxabanisa lo mndeni lo mina umuntu engimlandile ngudade wakho kodwa uma kuthe washona indaba esiye ngayathi yena uma ethanda ukuthi abe nami into omela ayitshela abangakubo lami uma kuthi ngibe khona ukuthi hayi ngingaba lothando laye hayi ukuthi ngibe vele ngisukele usifade ngimthande ngixabanisa abantu ekhaya hayi yazi impi yabantu abangomama ibuhlungu kakhulu bangabulala lokubulala labantu
ngizokutwa-ke sesilobaba usibanda lapho Ezra Jesus Banda cela uphose lakho khonapho
kudala siyakwazi ukuthi vele kwakuthiwa usibala wakho umfazi wakho lokho kuyinto nje okusikanyana okukhulunywayo kodwa kwakungafikeli ukuthi umuntu azecine sesiye emacansi nalo kodwa kulezi nsuku usibale wakho uyalamuza ngoba uqala ubamba-ke lokho kuthiwa ngamavele ukucine sukusenzakale nje izinto ezingayisiza abantu abaningi bahlala laba-ke umnako womngabo bagcina bengena ke emacansi kwesikhathi agcine seyala udade wabo ethatha lo usibale wakhe kwenzakala kulezi nsuku kodwa-ke ngomthetho kumbe ngesintu hayi akuvunyelwa kodwa ngesintu lokho enjani ethile omunye ubaba laphana ukuthi nxa umama engani kazali kokuphiwa nalo usibale wakho ukuthi uhle umthathe kukanti-ke kulabanye laba abazathi kulo sibale bakho labo kumele-ke nxa ebuye emncane kumele umthathe njengomntana akho laye ngoba ukhuleli lapho ekhaya abanye behluli bakhuleli la yimizwa esembona semuhle kakhulu-ke lo sibale agcinele laye sengowakhe laye
uEzra Jesus Banda ngumsakazi olodumo lizwe njalo kunkosazana noMathemba Nyathi lo mnumzana Bheki Sipho Mahlangu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Kamalume ekwelutshena ingoma esiphiwa ngumehlo kaZulu lidlalate lakhe elitshatsha ke lelo asanda kulethula idlalate lakuqala lakhe lakuqala elomdumo wejazz singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili kutshiswa ibhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuru kanye lendlu kakansila waleli bandla kwaneloko lamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.